Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe ithuba ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye.
So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezingozi.
Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uphunyuka ezandleni zensoli zikahulumende.
Emfisa ukuthi umhlaba ube kwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni.
Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi, not eZimbabwe kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi kule ngozi zomgwaqo ezedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1285 esezenzakele lumnyaka ngekhefu leKhisimusi. Unyathi uthi nyakenye ngasikhathi esifanayo kwase kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lambili 62, lanxa inani lengozi zomgwaqo laliphezulu kancane inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula isithupha 1626. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokubhubha kwabanye babo engozini zomgwaqo kulandela ukufa kwabahlanu kuthange ngemva kokuba imoto abebekuyo inqikilane lenye enkulu duzane lemsina emgwaqweni we-N1 Highway. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eSouth Africa zibikwa zisithi ziza zisancedisa ngokuthi kwazakale ukuthi abafileyo ngobani lokuthi izidumbu zabo zithwalelwe ekhaya. Imbiko ithi sokwabhubha abeZimbabwe abedlula amachumi amahlanu emangweni ophakathi kwePretoria leMusina kwele South Africa kuminyaka emibili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loMnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi waphosa wehlelwa ingozi emgwaqweni lo.
Ngesikhathi lesi sama festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda, owenani elingathi lithe phezulu dlana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic, kwande kube ngathi sokulanda congestion, kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni, abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala fatigue iyabisi zithathela konke, futhi nokuthathwa kotshwala. Siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo natha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele, futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcina isiba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulele traffic.
Pambilini kwalingxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi. Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani njalo waphoma njani kuyo?
Mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo. Awu siyahamba lapha na inkodi ibhasi le overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokuselele ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu. Sasilower down yimi engangichayela ngaslower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma. Ngathi nje selami sengistayi nami sengithandaza imithandazo yami okucina kuba mvulela ke ile truck esasihlangana nayo wantshungubala ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga. So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi. Siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi ba reste bezame nokuthi imoto zibe ku state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma holiday bengabaphephile. Into esingayisho thina ukuthi ke abantu abazame ukuthi mabe zodrive ama long distances bazihlole izimoto zabo ukuthi imoto zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy, bazinike ukuphumula, bazinike isikhathi eside sokuhamba traveling time ukwenzela ukuthi bathatha ama recess nama breaks bachintshane nokuchayela mabe senesukutshintshana ngokuchayela. And laba abaku commercial services abalayitha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odriver ba resta enough ubanengi enough ukuthi bazotshintshana kungabe ukuthi umuntu uchayela ekhathele. Umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba uphunyuke ezandleni zepolisa lensitha ngelanga leKhisimusi ntambama. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla leMRP ayithoba munomunye awavalelwa emajele achiyeneyo esetheswa icala lokudinga umoyo esitokisini seBulawayo Central. Umoyo utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi ukuthi wadibana lenhloli egangeni elokitshini lentumbane kobulawayo lapho ayetshone ethandaza khona.
Kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December ngeChristmas Day around 17:46 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane. Bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza. So kwathi around 17:46 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwecomplex sengithi ke ngithenga amabhanana ngoba ngase ngilambile. Ngiqeda ukuthenga la amabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma. Uthi ngiyakufanisa, ngithi ungifanisa lobani? Athi lo Mqondisi Moyo ulida weMthwakazi. Ngithi hayi ukufanana kwabantu. From there athi hayi nguwe. Abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami.
Okukwenza ucabangele ukubana ngama-agency kahulumende kumbe sithi ama-state agency kuyini?
Kwakhanya ukuthi igroup yabo ye-state ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ungutsotso ufuna ukungicila. Khonapho wahle wafonela i-backup injube police station ngilalele le intumbane police station, watsho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha, I'm monitoring him, gijimani lize simbambisane. Ngadlala lami indlela zami engadlala ngazo, ngabuya ngabuyele egangeni wanilandela. Ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi, kanti vele ungiqumele ngenye indlela. Wangilanda ke wazongithola lapho, waqala ukukhuluma lami, waproducer ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimember ye-Peace Police Internal Security and Intelligence, wathi usebenzela entumbane police station.
Wakutshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukubophelani?
Wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe. Ngambuza ukuthi icala lami ngelani, wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumende weZimbabwe. Ngathi angikwazi lokho. All of a sudden ngaphunyuka futhi kuye, kwasokusiba mnyama, ngarola egangeni lami ngendlela zami nje, angikwazi ukuthi kwenzakale njani. I can just say it was a miracle. Wagcina engasangiboni. Khonapho-ke ubeqeda ukutshela laba abasuke enjube ukuthi gijimani ngoluveve road, ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofambeke, ngaphumela khona kusiyafika emarobhodini emakhandeni. Hhayi, mina ngala ngiqinisele, ngicashile lapho ade ngicashe khona. Ezwakala-ke sememeza sithi yena ma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula. Kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami, ebiza i-backup ungishute isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hayi umuntu lowo isithombe, impahla igqokileyo sona leso isithombe engilithumele sona. So-ke kutsho ukuthi-ke besengumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene.
Usisizwa njani wena Moyo ngemva kwempi engaka, njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona abantu bebengabantu abangama-agency kahulumende?
Ngiyabonga ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile, langaphandle kokuthi inyawo zami lakathe sizikho zisavuvukile, ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo, ngaba lama-small bruises ezandleni zombili. Kodwa hhayi, ngiphephile, ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye. Kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo uhulumende weZimbabwe, ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi, thina kasidli lutho ngaye. Engikwesabelayo kuphela yikuthi laba bantu bagangile, bangababulali, sebengakubamba bakuphoyizene, sebengakubulala bengenza yonke into. Mina engisakuloyisa kathesi yikuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla, izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lo mhlaba sebona ukuthi siyancindezelwa, kubeke sokulapho ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongweleli esalilayithayo kawusacitshi.
Hello-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 esePlumtree ezansi eMandebeleni. iStudio 7 izame ukubamba isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuzwa uhlangothi lwamapholisa ngalolu daba, kodwa kaphendulanga umakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sizama ukumthinta. Abantu abaningi abasebenzisa indizamchina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lomnyaka ngemva kweminyaka emibili abantu abaningi bevinjwe lubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi bakhala ngokuthi lapho besehla indizamchineni egcekeni leHarare International Airport bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo, umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhlaka 25 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 p.m. ngayehlela eNairobi ngiconnecta to Framachina eZimbabwe eHarare International Airport etwa Robert Mugabe International Airport ngifike ngo 1 a.m. boso ngo 26 December 2022 nje ngehlala pa wasofihla ndlalo ukuthi ni 30 skwama anyime ngama ngaze ngadela to the extent yokuthi ama airport authority basitshelile ukuthi ano akusela skwama ezibuya lezi lizibona izo ezikhona so basebe sithi sibalise to e-desk ama complaints. I did that and banga fill form la khona basebe sithi ngicheck emini ngo 3 ngase ngicheka basebe sithi ano akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendizamchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise iKenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo. Bacele ama details ami le luggage code number. So up until now angatholi any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel when I was kwam. Airport eZimbabwe imbone kugcwele izikhwama, ambona ngani izikhwama lezi ngezingathathwanga ngabantu abahlangana lokho engahlangana lakho. Ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe labo bahlanganela lokho engihlangane lakho e-Addis Ababa, Ethiopia. Mbona ngani into leyi angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyafekthe abantu abaningi, not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi, ubanxa ngabala, I think bengabayi 15 or 20 ababhalisile ama complaints.
Hello ke ngumnumzana Ephraim Sibanda ongomunye wabalahlekelwe impahla endizamchineni ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi soluxwayise abantu ukuthi baqaphele izulu elilolaka elikhangelelwe ukuna kundawana eziningi zelizwe kusukela lamuhla kuze kuyefika ngeviki ezayo ngolwesithathu. Lolu gatsha luthi leli zulu liza kuba lilomoya njalo lilombane, ngalokho abantu kumele bazithole besendlini nqalisina. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edalela eParliamente athukuthele ngemali efika phose izigidi eziyisithupha US$57 million okuthiwa izaphiwa abalwa impi yenkululeko ama-war vet. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelela abalaleli, sithi sihalalisele i-Merry Christmas, le New Year omuhle yini lonke nje. Hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Kodwa ke hayi, siseneme, angeneme kahle kahle ukuthi iZanu PF iphumelele ngecebo layo lokuthi iginatele uJobu Sikhali ezidlalela ikhisimusi phakathi kwentolongo ngento engekho bembophelo wala. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngaleyo nto leyo. AmaZimbabweni kusho ukuthi wonke abasebona into aphila ngaphansi kwe-government enjani ezanu PF, ukuthi umuntu engafela ejele njengenza ngalithwele uma iphikisa izanu, umuntu engafa noma kunini ma engabe phikisa izanu ukuthi ababone ngasolinye. Kodwa siyathandaza uThixo ophilayo ukuthi unyaka lo nje uzaqala kusasa 2023 ukuthi uNkulunkulu afake isandla elizweni lakithi, abantu bakithi lawo bethole labo uxolo lokuphutheni bevota ngobuningi izanu PF ihluleke ukuba riga, ihluleke nje ukubabamba amehlo ngoba khona basakhona abantu abathizana uPF iloku lalokho okuhle. Nyabezwa bayikhulumela nje uma lakhe inkomo kodwa kusala bonke abantu abasupportizana ngoba bakhulumela izano ambono ukuthi uThixo bamazi noma bamesaba. Abantu bonke abesaba uThixo bakwazi ukuphatha umuntu kaThixo udedengu njengezano kuyisinengiso phambi kwaThixo. So abantu bezano bonke abamesaba uThixo basebenzela uSathane ngoba ilizwe lelo sokuze kufika 50 years liphakathi kokuhlupheka ngenxa yabo beyizana uPF futhi bedibala ikhulula ekucindezeleni kwabelungu. So sibuhlungu kakhulu nje singathi uNkulunkulu angabona abantu bakithi bakhululeke bedlala inyuye kahle umnyaka ozayo bavote bakabayi bebone into engcono engaba inguquko elizweni lakibo. Siyabonga.
Livuka njani Studio 7? Hayi siyabonga. Mina ngikhuluma ngumtshiso umoya. Ngicela usizo kini contact number. Ngeke ngizwa kuhlelo lapho kukhuluma umfundisi. Angisakwazi ukwenza ngusenzimanda ngumbengu. Ngolomunye uthambani umfundisi othatha ukukhuluma. Wayekhuluma ngohlelo lokuhlanyela izihlahla, izilimo ukuthi sitshintshe umumbu. Angisakwazi ukuthi kwakunini. So kangilayi inamba yakhe lowo muntu ukuthi ngikontaktane naye. Angilayele kuhle ngoba mina engilapha engikhona ngile ndawo enkulu eningayisebenzisa ukulima lezo zihlahla ezitshwa ngizazi. Ngizwe ukuthi ngenza njani ngoba lama hectares angaba mabili engingawasebenzisa ekuhlanyeleni isihlahla. Ya, yeah. I 2 hectares ningayifaka kuleyo ndawo ngoba indawo yami isekhiwa sibe ivalekile. So bengicela inamba zikamfundisi ngoba wayengumfundisi wayekhuluma. Angisakwazi ukusenisibanda ngobengolo munye ojayele ukuchumayela ngama Sundays. Kangisakwazi. Ngicela lingincede Studio 7 xa information le ngiyakwazi ukulayo ngoba umuntu okhulume this month bona kunjalo nxa ngaphambanisa. Yeah, ukuthi ngasuka ngaba out of mina singena ngisakwazi ukuthi kuhamba njani ngakusha. Ngicela lingincede zinezami. Lindumezele inumber zikamfundisi ngoba olima izihlahla ezileza isithi siphume emunjini ngizabe mphindaphinda. Please ngicela lingincede lenike inumber zakhe ngikontakthane laye ukwenza ukuthi ngincine ngingathola usizo ngoba ngile mama umumbu akuphumelele kahle.
Linjani lonke kwele Zimbabwe? Mina ngikhuluma ngikoBulawayo. Into eyenzisa ukuhle ngukuphela abantu ababotshwayo nsuku zonke labantu bakithi laba abemthokazi Republic Party ngoba asonto enhle ukuthi omunye umuntu thina salwela leli lizwe ukuthi likhululeke kodwa abanye abantu lokho bebotshelwa ukuthi balalokho abakufunayo kutsho ukuthi inkululeko eZimbabwe kayikho. So nabanye abantu belokho besibasemajele belokho behlupheka thina salwela ukuthi sikhulule leli lizwe ukuze abantu abamnyama babe lenkululeko kodwa inkululeko lokho ingekho. Kuyamangalisa kuleli lizwe lakithi ukuthi abantu bahlupheka kangaka. Asazi-ke asizameni siyovota ukuze sizame ukuzikhulula ingxenye sizakhululeka. Bantu bakithi thine sihlala sisebuzimeni amakhiwa yibo abasiphosela kulobo buzimo ngoba yibo abalo abangazange banikeze ilizwe unkomo ngoba wayewinile amavoti ka-1980 kodwa azange bamqhubele banika bona laba ababonele eduze ngoba unkomo into abayizonda kuye yibuchopho obubona ekudeni obubonela khatshana. Unkomo wayengabonela eduze wayebonela khatshana babengakufuni amakhiwa lokho.
Basakazi bethu abahle siyalibonga ngomsebenzi omhle kangaka elisenzela wona ukusilethela izindaba ezinhle kakhulu ezingahlakhethathi ihlangothi ezingatshintshwayo zingabuya zinjalo letha zinjalo ukuze sasuthe emhlabeni wethu sihle zinjani. Siyalibonga kakhulu. Simakana nje ubaba unkomo umuntu wesindebele nomalaki shuwa ukuthi kade badliswani laba bantu. Uyezwe comment into engekho yena uhlala khona leGwanda ecomment ongayaziyo ungananzelela kathi esikufollow sirodi kule bhasi khona esuba ngewange eka extra sithe uyile yobhasi ngenxa yamagodi kule gonyethela litshelisa amendela ngenxa yamagodi kathi esimdlalo kyanu green osuwile sendpool ngenxa yamagodi. So ukuthi ecomment esithe naye le mgwaqo uyalungiswa konke kuhle sibili uhulumende lo osilayo uyalungiswa kodwa phela nxa ngihola imali kumbe ngiyasebenza ngihola imali kangizithulele ngihola imali yami kuphela kunokuthi ubuke into embi kangaka shwale into embi ayibukayo malaki. Kanyake nanzeleli ngujoseph Chuma. Ah, labo bantu kuzobu pilifu kauli ai ah katesi lilo malagi nkumambira mtata ngapilai ama tuetabanya abantu shua mnanyamanga utikati kwa wekuipu ino kubanke nile kwa wekubanke nile shua kuchutu kutupeka kwesizwe sakibo kakubashupi langa iku kurawundi ya tuetabantu babone ngani intu enlesi uti langa inga pinda futi ya viraidi ai ah kakusati uti kwenzulu tungobo kwenza gala vele kuto abantu benga kubugi bezi intu enlesi langa wekubuwa na pela basi tulele kupela kwenza gala kwena gala kwelule Nkosi yami asaz kodwa umlimi phela ongakhangela iceleli lodo umlimi uyaphindisela abantu ngabantu singakwazi
ngiyalibingelela lonke msasakaza abathe balastudio 7 ngiyalibingelela lonke ngibingelela nomthokazi wonke kumagombano omhlaba ngisithe esiqaphelene njengabantu bakomthokazi insuku zokuchitha zokuphela komnyaka ofana sezinazela izingozi ezimpilweni zethu esidriver khona izimoto esihamba khona ngezimoto nalapho esihamba khona esijabula khona singajabula size sikhohle ngezimpilo zethu ngoba umnyaka uphela kwiingozi ezimpilweni zethu ngakho kuyisixwayiso endikhuthaza sona ukuthi siwungeneni umnyaka ozayo lowo sonke singabaphilileyo enkosini uJesu nami ngiyabonga amen
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika ugwalo olujulileyo olwethulwe ikomiti yedale leSenate eyayicubungula umvukela wanyakenye esigodlweni seThe House luthi umnumzana Donald Trump kumele angazavunyelwa ukudinga isikhundla emphakathini. Lolu gwalo lucebisa umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump labanye bakhe ngoba belamacala omvukela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika umnumzana Busani Ntini.
UDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlofoza inyosi zizihlalele zodwa. Khathesi yonke into esimvukela siyananzela ukuthi vele wonke nje kungathwa vele sethwele nzima. Siyazi ukuthi Congress ibhizi isipresile si-recommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangele. So ngombono wami ngibona ngani yena wesenza izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazomvikela kodwa unfortunately umthetho usumfikele khathesi usumtshaya ngehlanekela. Ngombono wami ngibona ngani uzagcina esiyejele ngendaba ka-January 6. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaphatisipethayo ababekhona ungena e-Capital abaningi sebesemajele yena khathesi sebemlinkile ukuthi nguye wa-influensa laba bantu. So ngombono wami ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu.
Yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho?
Ngombono wami abasekeli lokhu elako kodwa kabaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term. Ngombono wami ngibona ngani bakhona lapha lalaphana ikakhulu ungabheka i-runoff yesenate eke yabakhona e-Georgia. Yananzelela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye uTrump bazamile kodwa abatholanga i-majority kodwa bazamile ukuthi belusane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azonalo Trump kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawafuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 no-year 2024 ukuthi abe presidential candidate. Bayabona ukuthi umuntu ongayakhiyo, umuntu owachiya ilizwe leningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibonani kunokho kwenzakala ku-Congress lama recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala akhe. Ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi abe yi-candidate. Kodwa engenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate for ama-Republican ehlangana loBiden. Ngombono wami ayiboni engazama ukuthi akhiphe uBiden ukuthi angatholi i-second term. Yebo, kungabe kukhona kuya kusenzakala ngesikhathi leso. Kumbe economy yalingahambi kuhle, kumbe okunye okungahambi kuhle, kodwa angiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele uTrump.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.